Ukuza kwamadamu lokuphuza kwezulu sekuthe izakhamizi zithwele nzima ngoba sekumele zidingele izifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotho, kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele namanzi. Lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale, amaningi awo eGwanda nakwezinye izigaba zamaThekwini South abikho ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze eGwanda North uMnumzana Zwelithini Gabula uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcina amanzi.
Thina enameni isimo sezifuyo sibi kakhulu njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kaGabula agcizelelwe ngumnumzana Colin Swanda oyisakhamuzi seNtete eGwanda South layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwathola kuye indawo siyakwazi ukuthi nxa utshale esisikhathi abe semalutshwane njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi asele ingcekeza. Amadlelo vela sisakhulume ngawo.
Esinye njalo isakhamuzi seGwanda South eMawane uMnumzana Gabriel Moyo uthi selidingeka izulu ukuze zingaphelelwa izifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zakusho ukuthi abantu siyakufala izifuyo zethu.
Ukhansela kawa-2 eGwanda North uNkosazana Zwelibanzi Mpofu uthi ukuthilela kwamanzi lokhu kulakho kubangela kumemetheka kwemikhuhlane.
Kuphele nzima ayikancane. So sikhangele ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze sungatshayi wadi 2.
Kusenjalo mama beBruna Bag ePlumtree basele bekhaleza imathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunye wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, flour kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadali i-R50 ngamunye ngokutholakala lezi mpahla. Owesifazana lo obiba yigila emkhuba esebenzisa amabizo athi funga insethwa lelithi lise tshilima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwo emazweni. Abesifazane beBruna Bag abafika amakhulu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.